Kuzimminute asizweni indaba ezilandelayo esizalethulela zona uhlelo lwethu lesiNdebele ngo-8 PM ntambama khonapha kustudio 7 eVoice of America eWashington lamhla ngolwesine 16 kwenkwezi 2013. Umongameli Robert Mugabe lamhla wethula uhlelo olubhatalane lokuthola ukudla okwaneleyo elizweni. Tiyani indlebe lizizwele ukuthi uzathini njalo lamhla umnumzana Dendai Biti unobhala jikelele webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngomhlangano omkhulu owenziwa libandla lakhe langokhetho oluza kwenziwa lonyaka. Ngemva kwalezi ndaba lezinye lingakhohlwa ukulalela uhlelo lwenu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8:30 PM lapho esizabe sixoxa ngesisekelo sombuso welizwe esamukelwe lidala lephalamende izolo. Olethulele iZimminute lamhla yimi uGibbs Dube khonapha eWashington DC.